umanje uWhisper Mabaudi ucele ukuthi uChinono aphe ubufakazi ngesimo semajele kungelantathela izindaba lozulu edale esithi amazwi azakhulunywa nguChinono alakho ukuphambanisa ezomvikela zelizwe amajele lezisebenzi zemajele lezibotshwa. Isicelo sikahulumende lesi siza ngemva kokuba uHopewell eze emthethwandaba legqwetha lakhe unkosikazi Beatrice Mthethwa, yena othi emajele kakulandelwa iziqondiso zokuvikela i-COVID-19 ezabekwa nguhulumende le-World Health Organization. Esethula lesi sicelo, unkosikazi Mthethwa uthe isisekelo sombuso welizwe sipha uChinono imvumo yokuba athonisiswe okusegcekeni, esipha ubufakazi bakhe kungela muntu omele avimbe ukuhlonitshwa amalungelo lawa. Uphinde wathi indlela izinto ezimi ngayo emajele kumele zaziwe ngumuntu wonke ukuze uhulumende alungisise okuhluphayo ukuze abasebenza emajele lezibotshwa bengabi engozini yokuthelelwa ligcikwane le-COVID-19. Esephendula, uManji Ngoni Nduna uthe isisekelo sombuso yebo sipha uChinono amalungelo kodwa alakho ukuphikiswa nxa ephambanisa ezomvikela welizwe. UChinono ubuye edale ebotshwe ngezankosi ezandleni lasenyaweni. Kusenjalo, igqwetha elimela umkhokheli weTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume, umnumzana Moses Nkomo, uveze ukungajabuliswa yisinqumo sokuthi udaba lwakhe lungathoniswa namhlanje ngoba kungela manje obengahlulela. UChinono lo Ngarivume betheswa icala lokutshotshozela uZulu ukuthi atshengisele okulodlakela mhla ka-31 Ntulikazi besebenzisa inkundla zokuxhumana zebulenjini ezigoqela iTwitter bezibiza ngokuthi iJuly 31st Movement. Kolunye udaba, abalwela amalungelo oluntu ababotshwa besetheswa icala lokwenza umhlangano elizweni le-Maldives ngenhloso yokugenqula uhulumende bakhitshwe ekubeni yizibotshwa ngemva kokuba uhulumende edlulisele phambili udaba lwabo. Laba ngabathi uFrank Mphahlo, umnumzana George Makhoni, unkosikazi Sithabile Dewa, unkosikazi Rita Nyamphinga, unkosikazi Gamchirai Mukura, unkosazana Farai Kumbonzwada, lo mnumzana Thathenda Mombeyarara. Ngimele iStudio 7, ngingubathabile Masuku.